Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Hayi, into elapha eZimbabwe ukuthi kungathiwa kule politics ze-revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level, akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le-parliament lihlalela indaba ezilungileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhambayo lapha eZimbabwe kunceda imuli yodwa eyabomnangagwa lezihlobo zakhe. So indaba le eka baba uThabangu ehamba ekhoti kusasa, hayi, it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate, akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba ePhalamende, President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igqweta should have known ukuthi ama processes eyokurecola ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu Speaker of Parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu, ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhlaka 23 August i-CCC ya inganikwanga ama-voters roll, kwakunganikwanga ama-stations ukuthi aye mangaki, kwakunganikwanga ukuthi abantu ababevota babe bangaki, kwakunganikwanga ukuthi ama-voters roll, ama-voters slips aye printwe ngaphi, lokufakwa kwama-polling stations lani lani, lezinto eziningi sanqoba kunjalo i-CCC. So kathesi sebebona ngathi sebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage, bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha.
Khona ukuthi idale lephalamende lize livume ukuthi umnumzana Thabang nguye okumele axothe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu, ukubona njani wena?
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP, bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. I-SADC yabuya yasitshela khonoko, i-EU layo liyibonile iphumise ama-report last week, and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election, but kunjalo nje sanqoba. So hayi, whatever the verdict is kusasa, hayi, thina silandaba lakho lokho. Thina simele abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.